Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuNkwekwezi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abadika balulandeli uhlelo lweCOVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness.
Lokhu abantu bedijeke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe leZimbabwe.
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona eSupreme Court.
Izakhamizi zikhala ngabakhuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide nokunye.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo kanjani bayasinika okunye.
Sokule minyaka emibili wabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela lamasotsha ensitha kubandla lezaphu lebutho lezibra. Lingakhuthwa ngezamasiko.
Siye sizikhombisela lathi abantu abadala bebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa.
Lidlale njani iqembu le-Highlanders lelebulawa yi-Chiefs? Zalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye abantu abahlala eKwekwe badika basoze balandele isiqondiso zomthetho okuvalela uZulu ezindlini. Kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha weCOVID-19 oqhamuke kwele India osutholakale edolobheni leli. Bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulewe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKwekwe, uthi banyeke bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibusiness. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe i-bribe ukuthi uze bakuvumele ungene e-town yesebenza. Lokungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abantu abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho iKwekwe yonke jikelele. Siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume, okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulosizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa i-vaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala isekho. Ngokunjalo kwabantu khaya ngathi balo ubuhlungu. Uhulumeni kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi. Abantu nxa kunemkhuhlane sizwa kuthiwa amemetheka, sokulalo futhi ongathi ubuya ufase number 3 ongathi lolanga. Kambe nxa kubuya kunje kubuye futhi kuthiwa kusela dosi kwangathi asuyendela. Uhulumeni kangenele masinya ancedisa abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine kwenzela ukuthi sivikele lomkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange athole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula 1,600 630,348 sebahlatshwa kwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili basengaphose inkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,586 eZimbabwe.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku. Loku abantu betiteke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe labantu abambalwa okwamanje sebephanyeke udaba lukamalaba e-Constitutional Court besithi kumele kudingisiswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza njani iminyaka emihlanu yokuthi asebenze engumahluli omkhulu uChief Justice. Abasekela uhulumende bathi kwengezwa ngemfanelo iminyaka yokusebenza kukamalaba kulandelwa ukupaswa kumthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2. Uze sizwe okwenzakalakho lamanje, sixoxele lomnumzana Majobana Ncube, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu.
I-decision ye-High Court was appealed e-Supreme Court, yaphikiswa e-Supreme Court. Lokho kusho ukuthi i-common law yeZimbabwe iyabe isitsho ukuthi i-decision leyo yama-judges e-High Court isibekwe eceleni, esilunge esithi i-suspended. Angikwazi ukuthi yikho okwenzakala yini eHarare, kodwa engikwaziyo engikubonileyo ukuthi uGwawunza nguyo ongu-acting Chief Justice. Whether uMalaba is taken time off or is on leave, asazi ukuthi kwenzakala neHarare. Kodwa nxa kuyukuthi kulandelwe khona ukuthi i-appeal iyasuspenda i-original decision, it means ukuthi usemsebenzini, kusho ukuthi isalary yakhe ulayo, kusho ukuthi yonke into imi ngalowo mumo until i-Supreme Court iyenze isinqumo ukuthi iyavumela le High Court or not.
Kuyini okuza kwenzakala emthethwandaba khona manje nxa sikhangela ngokuthi usuka aphilwa ke kumele kwenziweni kuya phambili?
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court, ngoba singeke sitsho ngokuthi kuza kwenzakalani, kodwa esiwunanzelelayo ukuthi wonke ama-judges e-Supreme Court akhona abayilabo abanye ababebotshiswa edale le-High Court. Okusho ukuthi lawo ma-judges awe-Supreme Court akhona okwamanje angeke ahlale ukuthi azwe lolu daba. Kusho ukuthi kuyabe sokufuneka ukuthi mhlawumbe kufakwe esithi ngama-acting judges. Kodwa nxa sinazelela i-Supreme Court Act ithi ama-acting judges abavunyelwa ukuthi bahlale bebodwa, lizananzelela ukuthi i-Supreme Court iba iyahlala kungama-judge amathathu e-minimum or i-maximum ye-5. Okusho ukuthi ama-judge la ama-acting angake ahlale ewodwa nxa silandela i-Supreme Court Act. Kufuze ukuthi ahlale elo Supreme Court judge ovele appointed to that bench. Okusho ukuthi engunanzelelayo okungenzakala ukuthi kuthathwe ama judges amanye from the High Court appointed effectively to a Supreme Court, loba oyedwa loba babili, owesithathu ube ngu acting judge kumbe ababili kube ama acting judges, ukuthi bahlale ukuthi bezwe indaba ye-appeal le. Asazi ukuthi bazayiphatha njani udaba, kodwa sibonile phela ukuthi abe-High Court bathene, so silindile abe-Supreme Court size ukuthi bazawuthi.
Umnumzana Majobana Ncube, ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu, sixoxe naye ekobulawayo. Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North abathi umnotho wabo uhuquluzwa ngabantu abangathiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso ye-Habagug Trust ibambisana le-Studio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu, usobhuku weNaleni Village, uthi akula ntuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. ngoba izigaba zethu 1 asila clinic 2 asila sizikolo isikole silazo lokho ke inaleni yona ngokwayo sisafundela ku farm houses sizama ukuthi sakhe i classroom block ngama resources wona lawo awe golide
okuhlanganiso yehapa kokutrust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okuthiyeneyo bathuthukise isigaba sabo
ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lanezasana linjani lizithuthukisa ngakho sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo ukugejelwa amanzi ukudinga amanzi ukwakhiwa kweklinika ukulungiswa kwemigwaqo sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khona lapha iphume ngaphi ekutholeni igolide manje bona basuke abasehamba legolide lonke bathiye futhi bebulele ezemvelo bedilize izihlahla utshani kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele
lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga
sabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lati isincedise ukuze sibe lama infrastructure angalakhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even ama clinic ikho singani sikukhangelele sibe ukuthi abanikazi bezimayizi sikhulumisane labo labo bebe bele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold ezining at least bebe le plow back ku infrastructure ku development eyabe silawo ku community so singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisana nawo kuzibona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela
kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijiyeneyo eziqoqwe yapha kutrust le studio 7 sokule minyaka emibili uDumiso Dabengo wabhubha kunabanye abathi kumele imisebenzi yakhe ikhonjulwe ngabantu bonke eZimbabwe ngoba walela umuntu wonke ngesikhathi sempi yenkululeko. UDumiso Dabengo wayekhokhela abesitha kubandla lezaphu lakubutho leZebra. Wangcwatshwa eNtaba Zinduna. Sixoxe lomnumzana Patrick Ndlovu isikhulumele sebandla lezaphu ngemisebenzi kaDabengo.
Namhla siyakhumbula umnyawo wesibili sijike leqhawe uDumiso Dabengo. Lokhu siyaphambili umsebenzi wakhe awungasawufezanga lezifundiso zakhe ayesifundisa zona lokhu sizikhumbula ngoba ufika uDabengo ekhala kakhulu ngokunganakwa kwembali yamazibra ngokunganakwa ngokulwa kwamazibra ekukhululeni leli lizwe into ebimqoka kakhulu kuye ukuthi imbali yamazibra inakwe so ngilingananzelela ukuthi izibra khathesi isiphuqile yaze yafika khona ngale president ya amendwa lani Veterans Act kungezinye kwezinto ezifiso zikaDabengo abeziphusha ngesikhathi silayo ngakho ke imbali yakhe lathi njengezaphu sayefuqela phambili ukuze sifeze amaphupho akhe ashelo mkabo sidlala ngokuthula manxelela
umnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ekubulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America eseWashington sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Indaba yomlilo inyira Congo ikhafula amalahle avuthayo kule Democratic Republic of Congo duzane ledolobho leGoma. Kubikwa ukuba kulabanye abantu asebelahlekelwe yimizi labanye asebebaleke kuleyo ndawo ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangabulawa yomlilo lo ovuthayo. Iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League kule Rwanda. Kulamaqembu alitshumi lambili angcilana emidlalweni le esungula iBasketball Africa League. Umongameli Joe Biden usethule umthetho wokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu abadabuka eMpumalanga. Umthetho lo usekelwe ngamabandla amakhulu elizweni. Okwe
kusikati seza masigo.
Senana masigo
wee. Kusikati lo masigo lo kupila kumantu nsugu zonke. Stoka ngulunu tabolu mazayo. Olo kutuge amantombazana asezitinge la amachaha. Wonke lo kukwenza gala enkundleni zokuxhumana ezinja wabo Facebook labo WhatsApp lo kunyo kuchieneyo. Namhlanje ke stoka lo mkosazana selutewa.
Kuyenzeka angithi lamalanga vele uthando siluthola ku internet. So vele kuyenzeka bayadinga uthando abantu nathi singabantu besifazane siyakwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi siludinge siluthole. Yeah. Kunjalo.
Right, akusitshele sike sakubona nge ku social media sibili xoxa labanye abantu. Ubatshele iqiniso ukuthi ah nasi komsele cha. Sitshele kancane.
Yeah. Yayiqiniso shema ingishilo yawujahana ngambona sahlangana nje kwenye group nje Facebook ngamthanda he was looking so nice so handsome ngasho ngathi ayabona lo umhlobo wenkomo zami lo ngaba umkhwenyana kodewa waqale sahleke sabamthanda wabona ukuthi ayi serious kumanje nje ayi right saxoxa mphela saxoxa ngase ngithi kuye mina ngizovusifuba sami ngikutshela iqiniso angifuni ukuthi ngubhode ngale sikhulume ngeCovid sikhulume ngezinto ezingekho hayi buti mina ungishaye ngaphakathi ngikuthandile he was just so shocked waba shocked wathi really ngathi yes wathi uthandeni ngathi nje ukubuka ngoko wakho ngingene ithombe ezithombeni zakho ngabona ama photos wakho so ayi wena ngumhlobo wenkomo zakithi straight ayi ngihlulekile ukuzibamba ngoba ngacaba ngithi ngithumele umngane wami ne ngase ngithi hayi ithi ngingamthumeli lokho kufana phela lokuthuma izamba ngithi izamba ngijima lapha negundwaneni uyabona so ngathi hayi angeke ngenze ngithupe izamba lele ukuthi liyegundwaneni ngoba igundwane lingafika lilidla izamba ngathi thi ngimlande mina straight ngifike ngimtshele ukuthi hayi mina ngiyazithandela lapho kuwe enebe ebengakholwa uzawabona ukuthi hayi serious lo muntu hayi uyangithanda
ye kodwa kunjani kuhamba kuhle kumbe
kuhamba kuhle kusahamba kuhle angazi noma kuzobuye kutshintshe ngoba uhalo akekho nje lapha eSouth Africa naye kwelilizwe
so kodwa kujayelekanga lokho usithethe ngabesikhathi
hayi ngizinikile ngathi ngiqale ngisiba ligwala ngithi hayi ngizamqalaphi nalo muntu ngizamqalaphi ngoba ngikho lapho ngizengacabanga ukucela umngane ngabuye ngathi hayi umngane ngeke ngimthumele wathi if uzafika ngala ngibhode emuva bese uyamthatha ngoba hayi muhle phela umntana abantu uzele umfazi laphayana
uthole inkosi yakho eh
hayi ungathi ngiyitholile
so ulicounti lizashata kumbe izakuza njani ukuthi nibonane njengoba omunye ukhatshana omunye ongapha omunye ukhonale
okwamanje kusase eli ukuthi sikhulume ngomshado okunye futhi okwenza yikho lokhu ukuthi omunye ukhatshana kulama COVID izinga ukuhamba kuvaliwe abantu abakwazi ukutravela so sizobona ngohamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani
abadala bazathi ah vele ukukhombisa amajaha kulizilo wakubatshela abadala ukuthi hey sokume njani
kwakulizilo kudala manje akuseyizilo omunye nomunye uyazikhulumela into ayifunayo into lokhu ezitshintsha siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa siyakhombisa sisadlali sibili sifuna ukwakha imizi sizikhombise kathi ngayekela ukukhombisa uzangikhombisa sikhathi banengamboni animele ngimlande lami ngiyemkhombisa abekwazi hayi kulo siso nje ongifunayo
hayi ke sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besilo nkosazana selotewa ohlala khona ngale kwele South Africa asihlangane ni singabaphilileyo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Sihlani njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sahluko sokuqala sabala indima ezimbili ufolo 8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4. Kwathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niyakwenza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini amabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke. Lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo phathe intambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayikho uNkulunkulu enze okuqondileyo kube nobufakazi. Kakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la ukusa kwamalanga, umhlaba siwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanqabele izikhundla ezinkulu ngekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabukwa eJudiya, bayabukwa eSamaria, kodwa lapha abahlala khona bubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo nokuzenzisa nobukhwaba nokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokhu enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathekile ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba yinduna, ungaba umkhulu welizwe. Banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingaze zonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungise eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungise eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asi khulekeni baba Thixo engcwele, sicela ukubana usithengise amandla eJerusalema leli sikulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalela phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokusikhathi khona manje sezabatsha.
lingali chona njani mchoka kumushe zimpapo mushe ngele bingele la kushelo lwe tulwa na mshanje ikama ngumaikove na msha kushelo sikoka labacha abagumsebenzi wezanja abazipandelayo ngesingezi batho baku informal sector sikhangela udaba lokuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi eZimbabwe lisalwisana ne-COVID-19 silo Michael Ndweni owenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association kanye lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo sokuqala lo Ndweni abantu abakumsebenzi wezandla baphila njani elizweni siyezwa abanye bekhala besithi ukuvalwa kokungcwele sekuphambanisa indlela abathola ngayo imali
ya abantu sebesebenza ngamarunners kulabo abafuna impahla ezivela phandle kwelizwe sokulabantu ke abagijimayo besebenza ama-truck lawo ama-haulage trucks abanye besebenza ezinye indlela impahla zifike elizweni so yikho sokukhona kathesi kulosizo ukuthi uhulumende sike samtshela nyakenye ukuthi amabhoda kavule ngabantu baphila ngawo kodwa ke avula okwenyanga asephinde valwa futhi njalo ngawo uhulumende uyalayela abantu avule amabhoda abantu baphume bayithengisa impahla
manje Ndweni udaba lolu lungalungisiswa njani
kule ndlela zokuthi nxa evule amashops ye nalawa abevuliwe abe njengokuthi nxa evuliwe kathesi kunje singathi mesina njengomzekeliso kube lamashops vele ayenzelwe abantu abazokoda impahla abavela sithe Zimbabwe vela ndlela izinqumo ze-COVID-19 kuyasuke ukulungisa kwenziwe amabhoda avale abantu angabayanga abantu abanothileyo bayaziphaphela nje akula muntu omiswayo nxa efuna ukuphuma elizweni esemoyeni kuvalele thina phela abayanga ezweni esokuthi sinjani sibhadele indizamshina siphaphe sihambe apho sifuna ukuyakhona
hayi siyabonga Ndweni wothi sizwe ukuthi umhlubulo yena uthini Robson udaba lukhona kuhlelo uluzwile yini umbono wakho
isimo lokhe sindalo kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenzile isikhathi eside sesiyenelisa ukuthi sisebenze kodwa isimo asikajiki ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer nawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge
kulula na ukusebenza elizweni kulesi sikhathi nina abakumsebenzi wezandla kumele liqhubekele phambili lihlonipha imithetho evimba ukumemetheka kwe-COVID-19
akukolula ngoba into esisebenzisayo ama-thermometer lawa yokuthatha ama-temperature abiza lawo ukuthi sisebenzise ama-battery ama-battery aba yinto ebiza kakhulu ukuthi uwasebenzise uzawuwasebenzisa la kubantu abangathengiyo abasidlulelayo abadlula bebuza ama-price bazidlulele le-sanitizer uzabugezisa abantu izandla abantu abangathengiyo ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzabe ususebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga
hayi siyabonga Mhlubulo othi siphe uNdweni ithuba lokugqiba uhlelo Ndweni phosela amazwi okugcina
esikuqhuzelayo ukuthi inxa kuthiwa kulandela izinqumo ze-COVID-19 uzandla sinje awukhangele futhi indaba ama-livelihoods abe ne-balance between i-COVID-19 restrictions enforcements and also ama-livelihoods sikhangeleke abantu abachaphayo ngabantu abangcono kusho ukuthi abanye labantu abaningi uzulu okugcweleyo akula muntu omkhangeleyo uzadubeka nje khonoko esokusuke sokuphambanisa-ke ilungelo lokuthi siyalingana njengabantu
hayi zulu kanti abasithanda ukubonga uMichael Ndweni kanye loRobson Mhlubulo ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje alingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 lakukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele olivalelisayo ngenjabulo igama nguMaigobe bye-bye
siyabonga kakhulu Mike Wobe wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club linqobe eLebulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weChibuku Cup kulamaqembu amane adlala kugroupu le eLebulawayo kulamanye njalo amaqembu endaweni ezijiyeneyo zelizwe singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo kulabanye abantu abadika balulandeli uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eKwekwe okulomuntu obuleyo ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla eliqhamuke kwele India yizakhamizi zikhala ngamahuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye sokule minyaka emibili wabhubha uDumiso Dabengwa wayekhokhela ezomvikela zamasosha ensitha kubandla lezabhu lebutho lezibra
Silukuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ungikhiphe stove.
Siyalibona.